La ngeke akhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe, ngabantu bakhe bona laba benza njalo. Usuka-ke abe sesethuka-ke aphanikhe, nxa-ke abacubungulayo-ke sebekukhiphile ukuthi hhatshi libona kusenzakala kanje, i-contract leyi, lowo yisihlobo, lowo ngumngane. Omunye ade bemphika ukuthi kabamazi, sibonile ama-invitation letter lapha ku-social media, bembiza e-state house ukuzokudla idina laye. Kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende nalo vele ucorrupt kumangalisayo. Yikho-ke ngathi ecorrupt-ke akumelanga abe sesiba nguye futhi osekhuluma-ke ngenkohlakalo ukuthi kayifuni yena, evele eyakhiwe ngayo inkohlakalo, ephila ngayo inkohlakalo lohulumende. Yikho-ke angeke aziveze azichaze ukuthi yena nguye owenza inkohlakalo. Uzabe lokhu esola nje abanye abantu, kodwa-ke iqiniso lisazakala, wonke umuntu uyalibona lisegcekeni ukuthi inkohlakalo iphekwa, yenziwa ke emzini wezanu PF ke lo hulumende kamnangaka.